mina iqiniso lokuthi izandla yaziyizanyiziwele mina ngizwa ngamamilana nabanye abafana abadizani kwami ababevele belethe umuvu from Zambia ongathi zimbona kungasela nto bayilithayo lisani ngibonayo ukuthi niyakusela muntu umuvu osuwutholayo thina kathesi omunye wangu nasithi ikhona ihlampu lokuthiwa yi-Hobart yiyo esasinceda ngokuletha umuvu.
Kungaphi kwamanye amazwe laphe ilizwe elithenga kona umumbu?
Ongakhethi mina ngontazi lami uvele ubuyayo ovele ezimbabwe ongena ezimbabwe ngozele ezambia. Abanye bakhona wangizwa bekuthiwa baba uthatha from i-South Africa but angingathiwa labo ngenxa yena i-South Africa layo kule ndlala kufanana nakhona yabona athi akutho ukuthi ungasekela abanye abantu nawo abalani abazi wabo umuntu wabeyabezekele ukugcina kuyokugcinile khonokho ngendlela yokuthi amakhampani zeke lakushiyana but into elipheleleyo ukuthi awuke elizweni langithi ungazi i-government yiyo abantu abangakhona but thina esikubonayo yokuthi esikujwayeleyo ukuthi amakhampani nabantu nje abanemali zabo babuya nomumbu bevela nawo ezambia yehotele zezethengisi usunde ulutshwane kakhulu too much.
Lokho kutshoni baba Ndlovu nxa sikhangela ukuthi ilizwe libhekane lendlala kusho ukuthi na kungaba lokusilela kwempuphu eZimbabwe?
Umuntu lwana ngujwayeleyo mina ukuthi ama-transfer abuya abafana babuya nomumbu abafana abaningi abawo ngamamila zina njengoba ngutheni nabo babebuya nomumbu sikulezi but kathesi akuseli okubuya 1-2.
Indaba yama-GMO yona iminjani? Umumbu yowodwa ongavunyelwayo kumbe le mpuphu?
Ya uyabona ukuthi kunjani isikhuthuseleleyo indaba i-GMO ungaqamba amanga but mina akwaziyo ngisakhulumayo labantu be-ama i-GMO kayivunyelwe eZimbabwe.